adisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 womvulo ekuseni mhla ka 4 kwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usethule umthetho ophathelane nokuvalwa kwelizwe, i statutory instrument ozakwenza abephula imithetho yokuvalwa kwelizwe bajeziswe ngokuhlawuliswa imali efika inkulungwane ezifika phose amachumi amane, i-$36,000.
But into yakadisimangalisa ukuthi besingakaboni lutho, bekungakabizwa noma umhlangano we-SADC region ukuthi ihlale phansi ixoxisane ibonisane ukuthi kambe umvukela lo osukhona ngumvukela okufuza ukuthi i-region njenge-SADC ingenele yini ifikelayo iyencedisa ilizwe elinye ilizwe.
Imbiko yokuthi ibutho leZimbabwe lahanjiswa kwele Mozambique ukuyolwisana labahlamuki balelo lizwe idala inkulumo.
Lapha abancediswayo lapha akulaza ukukhetha, akula ukukhetha umhlobo, akula ukukhetha ibandla, akula ukukhetha ukuthi lo mfitshane.
Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uphathisa isibhedlela se-Thorngrove kobulawayo. Izabelo zelemelika ziqhubeka zivulwa lanxa inani lababulawe ligciwane le-coronavirus lokhu likhwela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende usethule umthetho ophathelane lokuvalwa kwelizwe, i statutory instrument ozakwenza abephula imithetho yokuvalwa kwelizwe bajeziswe ngokuhlawuliswa imali efika inkulungwane ezingafika phose amachumi amane, i-$36,000. Lumthetho othiwa statutory instrument 99 omnyaka ka-2020 uyachasisa njalo ukuthi isigaba sokuvalwa kwelizwe sifike njani kuhlandla lesibili kumbe i-level 2. Imbiko yokuthi ibutho leZimbabwe lahanjiswa kwele Mozambique ukuyolwisana labahlamuki balelo lizwe idala inkulumo. Kubikwa amasotsha eZimbabwe ebambisana lawe Mozambique ayalwa labahlamuki bohlobo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo. Umongameli Emmerson Mnangagwa weseMozambique ngeviki edluleyo ekhulumisana losowabo umongameli Philippe Nyusi ngalolu daba. Udaba lwamasotsha eZimbabwe aluzange lukhulunywe. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba yehlule. Kodwa unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yeTwitter ulandule ukuthi amasotsha eZimbabwe aseMozambique. Owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe wake wathumela amasotsha kwele DRC kwadala inkulumo ngoba umthetho uthi kumele aqale ethulele idale lephalamende andubana ase amasotsha kwelinye ilizwe. Sixoxe lomela isigaba seBhinga edale lephalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda ongwebandla le-MDC Alliance ukuze sizwe ukuthi idale lephalamende lona limi ngapi ngalolu daba.
Ihungahunga lelo sithesi lizwile kanti kade vele sokuqalisile ukubhoda ngaphakathina kwelizwe ukuthi khona eMozambique sokulomvukela osukhona. Kodwa into akade isimangalisa ukuthi uMnangagwa nguye kade engu-chairperson waliyana i-portfolio ke ebona ngokomvikela nokuvikelana kwamazwe aphakathina kwe-SADC region. But into akade isimangalisa ukuthi besingakaboni lutho, bekungakabizwa noma umhlangano we-SADC region ukuthi ihlale phansi ixoxisane ibone sana ukuthi kambe umvukela lo osukhona ngumvukela okufuza ukuthi i-region njenge-SADC ingenele yini ifikelayo iyencedisa ilizwe elinye ilizwe. Asikubonanga lokho kusenzakala, kodwa esikubonileyo kuphela ukuhamba kwaMnangagwa lo minister wa of defense kanye lama-generals amaningi behlala phansi bekhulumisana lo president uNyusi. Esingakwa kwazi ukuthi uhambe khona ngale engu-chairman yini we-security organ, security and peace organ esadik uMbusi Hambile nje njengomnumzana uMnangagwa emelele ilizwe laseZimbabwe. Asilaqinisa ukuthi ngabe imele okuyikho okwenzakeleni ngoba siyakwazi ukuthi kuvele bese kuhambe kudala amabutho la othwa ngama-mercenaries abakhokhelelwa nguColonel Dyke khona ngale eMozambique ukuthi belwisana nalabana abantu. Asikwazi ke ukuthi khona kuthi ukuthi labana abantu bebengayenza umsebenzi omkhulu yini kumbe njalo sokufuza ukuthi kaTesla lilukuzeni iqembu lethu lamabutho ethu njengoba sikhanya ngani silohlupho lokuhlupheka okukhulu kangaka ukuthi mhlawumbe labo sebe siyasetshenziswa njengama mercenaries ukuthi ube sokuholwa bese kusitsho ke ukuthi imali yakhona yalo umsebenzi yabi siya kubani. Into esayimelele ukuthi sonke sizwe but sizwe bekhulwa bekuthiwa khona yi-mega deal. Ama-mega deal aweZimbabwe siyakwazi ukuthi nxa esayinwa asayinwa ngani ngawokuncedisa ilizwe kodwa isikhathi sakhona esiningi okuya kwenzakala ukuthi kudla abalutshwana bona laba abayiba basembusweni.
Una umthetho uthini ngokusiwa kwamasotsha ukuthi ayokulwa kwelinye ilizwe?
U-president uyamvumela kodwa utsho ke umthetho ukuthi khona nxa uthe wavunyelwa njengo-president ukuthi hambe deploy amasotsha kwelinye ilizwe uya deploya kuphela nxa iParliament ikuphe imvumo yokuthi ukwenze khona lokho. Nxa iParliament ingamphanga imvumo kumongameli kufuze ukuthi eyidinge leyo mvumo ngaphakathina kwamalanga ayisikhombisa iphakathina kweviki ukuthi khona iParliament icho ukuthi yavumelana yini lombono wakhe kumbe kayivumelani lombono wakhe. Nxa iParliament ingavumelani lombono wakhe kutsho ukuthi amasotsha kuyabe sokufuza ukuthi ephenduke ekhaya.
Manje njengamabandla aphikisayo kukhona yini elingakwenza ikakhulu edalela eParliamente ngodaba lolu nxa kuyikuthi luyiqiniso njalo lizalidinga na iqiniso ngalolu daba eParliamente?
Esingakwenza njengamabandla aphikisayo kukhona kakhulu kunenge. Okwakuqala nxa siseParliamente ngasisiwo nje amalunga awedalela eParliamente amabandla aphikisayo kodwa singamalunga edalela eParliamente esilamandla esiwaphiwe ngumthetho wona lothiwa iConstitution yeZimbabwe ukuthi silomsebenzi. Umsebenzi wethu njengamalunga edalela eParliamente okwakuqala yikumela izizalwane zeZimbabwe kizo zonke izinto eziyabe zisenza esenziwa ngaphakathina kwelizwe. Kanti okwesibili osilakho okufuze sikwenze njengamalunga edalela eParliamente yikubumba umthetho. Okwesithathu yikubona ukuthi uhulumende usebenza ngendlela yini umthetho welizwe okhuluma ngayo njalo lezimali zikahulumende zisebenza ngendlela efaneleyo yini.
Umnumzana Prince Dube Kosibanda ngumela isigaba seBhinga edalela eParliamente engowebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Inhlanganiso yeZimbabwe Youth Council isethule imbiko yokuthi isikhwama esasungulwa nguhulumende esokuphathisa abasakhulayo eseYouth Relief Fund sona esifika izigidi zamadola eZimbabwe alichumi lasikhombisa i-17 million Zimbabwe dollars esijonge ukuphathisa abatsha abakwezamabhizimusi kulesi sikhathi ilizwe livaliwe ngokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 sizagqitshwa lamuhla. Uze sizwe okuningi ngalolu daba uMike Hobe o-Studio 7 uxoxe lomunye wabasakhulayo olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Youth Council unkosikazi Saliwe Njolomole.
IZimbabwe Youth Council iyakhuthaza abatsha abangakafaki izincwadi ezitshengisela izifiso zabo zokuba phakathi kwalolu hlelo ukuthi benelise ukuphangisa ukuthi bangene kulelu hlelo ngoba lugqiba lona okwesiqembu sakuqala ngomvulo mhlaka 4 May. Lokhu kunikeza ithuba izisebenzi ukuthi benelise ukukhangelisisa ukuthi izabelo zonke ziwutholile nalumbiko njalo bekhangelisise ukuthi amaqembu wonke abatsha akwanisekile na ukungena kulolu hlelo.
Okwamanje sekulabantu abangaki abasebefakile isicelo sokuthola usizo lukahulumende?
Singathi 4,332.
bakhona na abacha abadabuka endaweni esifana labo Matabeleland abathole ithuba lokufaka isicelo sabo?
Yebo, sebe khona abacha abasemathabeleland, kodwa ukuvalwa kwesiqembu leli lokuqala kuzanikeza ithuba lokuthi ke sikhangelisise ukuthi uhlelo lwethu luqhuba njani, njalo sikhangelisise ukuthi iziqinti zethu zonke khona emathabeleland sebefaka yini bonke okufana nayo.
Laba abasebefakile isicelo sabo bazabe bethola impendulo nini?
Bazathola impendulo yabo eyabivela emabhanga abo ukuthi bazayenelisa ukuthola. Sithi njalo ke labo abengatholanga ithuba kulesi sikhwama, ugatsha lwethu luzayenelisa lona ukufaka umbiko ukuthi abazange benelise ukuthi bangene kulolu hlelo. Akusoze kuphethe nje kunjalo, bazatshela ngezinye indlela amanye amahhofisi abangaya kuyo ukuze bathole. Khumbulenyane lapha sakhuluma ngogatsha olwe-social warfare luzabe lalo luphathisa kulabo ayabe bengatholanga leli thuba ukuthola kulesi sikhwama.
Uhlelo luzavula na okwesibili?
Isiqembu sakuqala uma sekukhangelisisile izincwadi zonke lalezo zicelo eziyabe zikhona, laba bazathola imali kuyabe sekuzathi sebeqedile ukunikeza izimali zabo, kuvulwa njalo iqembu lesibili, kube njalo kusiya njalo ize imali yaleyisikhwama iphele.
Lo ngunkosikazi Saliwe Njelomole, ilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Youth Council. Ubexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni ekwobulawayo. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uphe uncedo lwemithi lempahla yokuzivikela kwisibhedlela seThorngrove Isolation Hospital kwobulawayo ngolwesihlanu. Sixoxele sikhulumeli sebandla leli kobulawayo uMnumzana Swithan Chirohotsa ukuze sizwe okunenge okwenzakeleyo.
Umongameli Chamisa uncedise leso sibhedlela, kodwa uqhubele abayibo abaphathisa kuleso sibhedlela abebulawayo City Council. So into ezidonethiweyo zikhutshelwe abebulawayo City Council.
Yena umongameli webandla uMnumzana Nelson Chamisa ubekhona yini embuthanweni wokupha abantu lolu ncedo?
Yena umongameli kayisayenelisanga ukuthi abe khona, njengoba ukwazi mfowethu ukuthi kulezi nsuku umthetho uyala ukuthi abantu behambe ezindaweni esikhatshana, ukuthi umuntu angasuka lapha abe khona ebuya ngapha kobulawayo kungabe uyinto ehlupha kakhulu. Kodwa ubemelelwe inkokheli zebandla esihlala lapha kobulawayo.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi uncedo lolu beluvele luyini?
Lapha abancediswayo lapha akulaza kukhetha, akula kukhetha umhlobo, akula kukhetha ibandla, akula kukhetha ukuthi lo mfitshane. Uncedo lolu mfowethu bekuyi ama-face masks la agqokwa ebusweni, themba abantu abaningi sebabona abantu begqoke ama-face mask ayi-1450. Kuyokuya-ke ama-gloves aweplastic bawayiza ngesikhiwa bethi ngama-latex gloves ayi-1000 ikhulu lelo. Kuyokuya-ke ama-sanitizers angithi umuthi lo osetshenziswa ugeza izandla kuyobuya ama-liters ayi-23 amachumi ababili nentathu yama-liters ama-sanitizers. Lokho kuqhutshelwe abameli bebulawayo City Council ukuthi bephathise abe-Thorngrove Hospital lapho kugcinwa khona abantu abalegciwane le-coronavirus kumbe i-COVID-19.
UMnumzana Swithan Chirohotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekhonale kwentuthu ziyathunqa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. iphephandaba leHerald lithi idale lePhalamende lizahlala kancinyane lamuhla ngenjongo yokuphuma lesinqumo sokuthi lihlangane nini njalo. Amakomidi aleli dale abona ngezemithetho ake ahlangana ngeviki edluleyo kuhlaziywa indlela ezingasetshenziswa nxa ilizwe lingaqhubeka livaliwe okwamanye amaviki. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi kulomongikazi weZimbabwe obesethethe impentsheni wabizwa uzophathisa obulewe ligcikwane le-coronavirus kwelengilandi. Unkosikazi Rachel Makombe Chikanda ube leminyaka engamashumi afika phose ayisithoba minwembili. Wasebenza ukuba ngumongikazi okweminyaka efika phose engamashumi amahlanu i-47. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko eliyithumele nge-WhatsApp.
Basakazi beStudio 7, ngiyalithanda lonke umsebenzi omuhle liwenzayo. Qhubekani ngokubamba lo msebenzi. Hayi, thina ngapha emaphandleni, semaphandleni impela eGogwe phansi kwaChief Njelele. Yes, lokhu siku-lockdown sivalelwe sibili. Okuthi sokulukhuni ngoba siphila ngokulima amagadeni. Sithengisa izilimo zethu okunjengembhida, amatomatisi lokunye esikulimayo esingabe siyakuthengisa ngalesi sikhathi. Eyi, sokunzima ngoba hhayi akusasebenzeki, akusadleki ngoba lezi zinto azisathengiseki. Ukuthi singazithengisa njani, singenza njani? Siyesaba sibili ukuthi uyaphuma uthini plazi nalo umkhuhlane siyawesaba, kodwa indlala yiyo esisikhulela. Lezi zinto emashophu sezidula kakhulu, sezidula sibili ukuthi asakwazi ukuthi kuzawugcina kutheni ngoba ithukela lona lodwa liyovuvesi lisiphilise selidula kakhulu. Angazi singenza njani. Ngiyabonga
Munyoni ewanje, salibonani balaleli beStudio 7 kanye labasakazi beStudio 7. Thina ngapha ewanje silesimanga esikhulu kakhulu ukuthi khona abantu abarenta ezindlini zekholiyari ewanje company kholiyari ngabantu iningi labo ngamavendazi, ngamafrimaketi, ngabantu abasebenza imisebenzi yokuzenzela ezandla ezi amtholing tates ngabantu abazidaleleyo abala lutho abantu basemarezeve. Ngifani part of it yona ikholari sisiyavula amahofisi isithi khona yona ifuna amarezi. How comes sisekunzimeni lapha ewanje?
Injani basakazi bakaStudio 7, siyalibonga ngomsebenzi omuhle liwuphetheyo. Hayi, siyayibona i-corona sokuphinde kwengezwa futhi isikhathi, kodwa abantu indlala, abantu abatholi kudla, makhaya kugila kuphi? Kanti izimali eziphumayo lezi zama-health organization ziyaphi? Kanti bona bavalelani nxa bona bengakwanisi ukunika abantu kudla, bathi abantu baphile njani? Kumele becaba ngabantu. Ugovernmenti wezantu ufumele acaba ngabantu ukuthi abantu angayenzi abantu njengenkomo ukuthi ziyasuka ziye kudla utshani. Dala angathathi i-advantage yokuhlukumeza abantu ngoba kuthiwe kulo mkhuhlane we-corona. Asiyo into enhle leyo. Kubuhlungu kakhulu into abayenza abantu. Abantu bathole nzima babulawa yindlala. Zanfifa ayikazi yakwanisa njengakithi ngapha emathebheleleni ndivela akazi besincede ngalokhu. Ngitsho kungani asilamkhokheli. Asilamgwaqo, asilani, asilani. Kanti igugurawundu izakhulunywa nini indaba yegugurawundu yabantu abafayela abagcwele emgodini kibobhalago kuphila kuphi abantu abafayela? Kanti izakhulunywa nini njengoba ikhoroni buye kathesi sibulele abantu abangu-11 sokukhulunywa ngayo kumangalisayo ukwedlula laba ababulayo egugurawundu? Ake siqaleni sikhulumeni ngabakuqala laba ababulayo egugurawundu, singakhulumi ngalaba kuthiwa bayi-11. Sikhulumeni ngalezi izigidi lezigidi zabantu ezabulawa igugurawundu kuqala.
Njani, ngiyalibingelela lonke balaleli beStudio 7. Lathi ngapha kogodlwayo, eyi, kule ulwazi luncane olumayelana ngomkhuhlane lo. Siphunguluzwa njengabanye, siyakharaza ukuthi ngakuthiwa siyathola ulwazi ngakho umkhuhlane lo ngoba mhla kungena lapha uzasiqeda tu. acela sokuthi ngazibasikhangela lathi ngabo ngoba lokuza kaphela lokho simela kona kwesocial welfare sokuhwaliswayo sona sisese emakhaya sokwathi kuzaze kube njani nase yafundisa sibe lolwazi ngoba mhla kuyangena lapha vele kuyashiya ngalomuntu udinga lapho kukhona hayi ngiyabonga mina ngelonikala kuward 5 eflabuzo
salibonani basakazi nabalaleli bestudio 7 mina igama lami ngubhizini yancube ngikhuluma ngiseplumtree mina ngokubona kwami ngibona lolu suku izimbabwe ayifanelanga vele ayilasidingo sokuthi lunaze ngoba ngibona ayihloniphi amalungelo entatheli zindaba intatheli zindaba ziyabotshwa aziyenza umsebenzi wazo zikhululekile ngendlela kufanele zenze ngayo ziyenza zithalaza zisesaba ukwenza umsebenzi kodwa ezikhuluma zisekela uhlangothi lwezalo PF hawu lezo ziyenza zikhulekile kodwa ezinye nje ezithatha zonke izindaba kungakhathelekile ukuthi yiziphi izindaba zikhanya zihlukunyezwa kakhulu so mna mbona ngani vele akukho fair ukuthi ezimbabwe kwenziwe yonalelo kuze ngoba abantu kwabaphathwa ngendlela eqondileyo
liyatshona abathandekayo abakwa-Studio 7 lo ngisogogwa nawomoya ezombo okhulumayo ngithanda ukubona abantu bakithi sabelane ulwazi sitshengise ukuthandana lokukhula ezweni ngiyezwa kakhulu nxa kukhuluma abantu bakithi abe-mat south yamat north kuzabe khala bekhalela ukubana akula lwazi ngomkhuhlane kodwa bonabo abakhulumayo bekhuluma kuhle njalo behlamba kuhle ibala lokuthi corona yibo abantu esibakhangeleleyo lathi njengesizwe ukuthi asebekwazi bonabo ungatshela oseduzane kwakho umtshele atshele oseduzane kwakho yikho ukufunda kwakhona yikho ukwenziwa kwakhona into lo yonke singalindeli uhulumende ukuthi uzathumela umuntu azokutshela wena ulemhlanhla ngoba sukutshele kulo makhona lakho ekuseni ungamnekelela unywa yinyoka ukuthi uzazibonela uzabizela abafunekuphaka ukuthi azoyithatha hhayi bantu bakithi asithengiseni ukuthandana nokukhula nokuthi angaphandle nxakuthi abantu balapheli khona bengafuni ukuthi litshelane izinto wena osukwazi siwazile isigaba sakini asitshelaneni bantu bakithi isifo lesi siyingozi singayekelelani lokho esingekho uhulumente uzabuya uhulumente uzabuya ama-resources uhulumende lana i-resource yangkhona nguwe khona apha ekhaya osukwazi ngapha edrobheni wathola ulwazi ungulerediyo wathola ulwazi yabelana lo munye wakho khonapho ukuze layaphephe engozini ye-COVID-19 ngiyabonga
bekungamazwi enu lina abalaleli bethu lesithumele wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +12 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, intatheli zindaba zakwele Cameroon zibikwa zinanze ilanga lamalungelo azo zikhalaza ngokungaphathwa kuhle nguhulumende labahlamuki abafuna ukuxexebuka kusigaba esikhuluma isilungu. Inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithi isiphathi sezizalwane zakele Ethiopia ezahlengwa emoteni enkulu eyayivaliwe kwele Mozambique kulabantu abambalwa abatholakala emoteni le bevalelwe abanye sebefile ngenyanga edluleyo. Izabelo zelemelika ziqhubeka zivulwa lanxa inani lababulawa ligcikwane le-coronavirus lokhu likhwela. Ingxenye phose yelizwe lemelika ibikwa izavulwa kumalanga amalutshwana alandelayo. Kodwa inani labatholakala belegcikwane leli selisedlula isigidi esisodwa i-1.18 million. Kwafa abantu abazinkulungwane phose ezingamachumi ayisikhombisa i-68.2 thousand. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala esigabeni seWashington State.
I-coronavirus eWashington State kwaziwa kuyindawo lapho yaqalisela khona. Kodwa wethusa abantu ekuqaliseni ngenxa ukuthi abantu wabafica bengawulindele. Kodwa uhulumende wasephangisa ukuthi afake izinqumo zokuthi abantu bangaphila njani, bahambe emsebenzini kumbe bangahambi emsebenzini. Lapha abantu basebenzele ezindlini, njengami ngilesikhathi eside ngisebenzele endlini. bantshintsha baze bantshintsha lezinto ezinjengamabhasi ukuthi ugade ibhasi nxa ulesizathu salapho yakhona. Lama indawo nje ezokuhambela lezi ezinjengamaphakhi ukuthi abantu bangahlangana bakuvala lokho nxa uhamba phandle nje kumele la unxa uhlangana lomunye umphe isixeka lesikhala ukuthi kube le social distancing leyo abakhuluma ngayo. Njengendawo lapho waqalisa khona igcikwane izinamba amanombolo ehle aphange yehla kawakhwela ngaya phezulu lakathe sisiloko sile lowest number of deaths in the United States compared to other states, la lowest infections. Ngibona ngani lokhu ukuthi uhulumende abantu bawuzwile ukukhala kukahulumende ukuthi ayilandelanini imithetho labantu bayilandela.
Sesizwe kuthiwa abensundu yibo abakhanya besifa bebulawa ligcikwane leli. Kambe kungakubangelwa yini ngokubona kwakho?
Ukufa kwabantu abansundu kuyinto ebuhlungu kakhulu. Lokhu futhi kakusiyo into entsha. Kuvela ukuthini umuntu omnyama lapha elizweni leli waye AC leave esiqili. So lanxa ubugqili lobana sobaphela kodwa imisebenzi esisebenzayo imisebenzi leyana efaka abantu abamnyama ezindaweni lapha ukuthi kube lulu ukuthi bawuthole umkhuhlane. Yiba abachayela amabhasi, yiba abagcina abantu ezindaweni okulabantu abadala city old people's homes kumbe ezindaweni zabo, yiba abasebenza endaweni zokudla ema restaurant lapho kule public khona, yibo abagezisa nje izindawo zonke kumbuthi ungahlangana lomuntu odobha ongcekeza umbe kuyini ngumuntu omnyama.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le Studio 7 ese Washington State. Kamfundisi Angliston Sibanda ethiwa coronavirus isivela uhlelo lwethu lwanamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende usethule umthetho ophathelane lokuvalwa kwelizwe, statutory instrument ozakwenza abephula imithetho yokuvalwa kwelizwe bajeziswe ngokuhlawuliswa imali efika inkulungwane ezifika phose amachumi amane $36,000. imbiko yokuthi ibutho leZimbabwe lahanjiswa kwele Mozambique ukuyalwisana labahlamuke balelo lizwe idala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Nxa lifuna ukulalela njalo indaba zethu, yanini ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, libe losuku oluhle.